So we see card descender bago VOA in Debele.
Njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolosiqhathu mhlazi ku 11 ngwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje liyaqhubeka lisehla inani labahlaselwa ligciwane le coronavirus elizweni. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa.
Kukhanya phakathi kwawamapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa.
Kambe unkosikazi kamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa engapha wathola isicoco ngakwenzayo empilweni zabantu na kumbe ngokomdeni?
Lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kumawadabo, hayi ukuthi ufirst lady eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izithwala.
Umhlabeleli uSikhosana Buhlungu ukubulawayo lamuhla lapho apheka khona idlalade elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abahlaselwa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla kancane kancane. Kulabantu abangamachumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ngasikhathi sinye kulabantu abangamakhulu amane 405 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani awethulwe izolo kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi alechumi lanhlanu 15,178 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani elehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapholisa e-Four Winds ngeviki edluleyo ngesikhathi zizama ukuntshontsha. Ipolisa leli lidutshulwe izigebengu ebezizama ukubamba usiphatheleni elokitshini leluveve ngomvulo. Inkundla yendaba zobulembu e-Site ithi esinye salezi zigebengu sidutshulwe ngamapholisa safela enzikini yedolobho e-Unity Village. Inkundla le ibika njalo ukuthi kulamapholisa amabili amiswe emthethwandaba izolo esetheswa amacala okubamba inkunzi ehlomile. Amapholisa la nguBongani Mpofu loDalubuhle Ndlovu, bona ababotshelwe eBeitbridge bezama ukubaleka elizweni. Amapholisa athi izigebengu ezihlasele eluveve laseFour Winds zivele kweleSouth Africa lapho ebezicatsha khona. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyinhlanganiso yezakhamizi kuyasidanisa njalo kuyachaqisa umzimba ukuthi sokulabantu abakuthatha kube yinto encane ukuhlasela babulala abanye abantu. Ngokunjalo ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi ziqaphele njalo zivula amehlo lendlebe zingezwa kulabantu abanjalo baphangise bazisane njengezakhamizi bavikele lamapholisa.
Kulamaqembu amabili awezigebengu lezi abikwa evele kwele South Africa evele ehlose ukuzobamba inkunzi khona ngapho kobulawayo. Ungathini ngalokho?
Ukuganga lokhu kukhanya imithelela yakhona ivelela kulaba abantu asebefunde ubugebengu lokuba imgulukudu nxa beselizweni lakomakhelwane leSouth Africa. Ngokunjalo-ke kutsho ukuthi sebekunanzelele ukuthi lapha kobulawayo leZimbabwe nje jikelele kulula ukuthi bafike benze udlova lobo bekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bathwala imbhobho kayisiyo mvamisa ngokunjalo ke sebathola indawo yokudlalela bephuca abantu imphefumulo yabo lezi zinto zabo abathe bazisebenzela nzima siyinhlanganiso ke siyakusola kakhulu khonoko okwenziwa izidlova lezi ngoba sokuveza sobala ukuthi abantu bakithi sebephakathi kwengozi
Amapolisa ayiwo alomlando wokuvikela uZulu ngokulwisana lobugebengu obunje lawo akhanya amanye awo engasathembekanga ngoba akhona amiswe enkantolo esetheswa icala lokubamba inkunzi ehlomile ungathini ngalokho
kukhanya phakathi kwawo amapholisa bakhona abanye babo abavele beyizidlova njalo beyizigebenga ngokuzalwa basuka bayecatsha ke ngemva kwaleyo uniform yamapholisa kodwa ke umfukula wabo wokuganga usuka uvele masinyane khonoko ke siyakhuthaza ukuthi amapholisa aqinise isandla abantu babambane ukuze izigebenga zonke lezi zivalelwe njalo nxa zitheza zavalelwa kazihlalo kwesikhathi eside zingakhitshwa masinyane ukuze impilo yabantu beZimbabwe iphephe kukhanya ubugebenga lobu buya bumemetheka ngemihla yamalanga ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi amapholisa akwaqinise umthetho awaqinise isandla kube sokusithi ke abenkantolo labo nxa besehlisa bejezisa laba bantu baqinise isandla ukwenzela ukuthi kube ngumzekeliso kwabanye abangabe befisa ukuthi bakwenze khonoko ngoba abantu beZimbabwe abantu bokubulawayo abasekho safe
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Sikazi kamongameli welizwe uOxelia Mnangagwa ngomunye wabaphiwe izicoco zokunanza imisebenzi abayenzela umphakathi umongameli Emmerson Mnangagwa kodwa bakhona bakhona nayo besithi unkosikazi kamongameli bangamelanga aphiwe isicoco ngoba lokhu sokululaze lezi zicoco sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZimbokodo unkosazana Victress Mathuthu saqala ngumbuza ukuthi ukubhodabhoda ngelizwe okwenziwa ngumkamongameli ephekela izakhamizi isitshwala esinda izindlu lokunye njalo njalo akusikho na ukumenze wathola lesisicoco
akusimsebenzi wakhe akusimsebenzi osezingeni lakhe njengomnkosikazi kamongameli akusimsebenzi wakhe lo mhlawumbe ngumsebenzi esingawubona usenziwa ngomama mhlawumbe abangamakhansila kumaward abo hayi ukuthi ufirst lady asuke eHarare esiye emaphandleni esiyapheka izitshwala simbhekelele ukuthi njengomama welizwe abe ngumama osenzela izinto ezizavusa ilizwe leZimbabwe abe ngumama owenza izinto eziza ukuthi ilizwe leZimbabwe liphinde lisimame umnotho ubuyele ndaweni yawo esiyazi ngakhona eZimbabwe yakudala hayi ukuthi abe siyapheka izitshwale bonisa ngamandla buyanga belizwe laseZimbabwe yebo kulungile ukuthi abonakale ebantwini kodwa kangabonakale siyapheka izitshwala abonakale siyavula izibhedlela abonakale siyavula mhlawumbe amakliniki aphinde abonakale maybe siyavula izikolo nothi abonakale siyapheka izitshwala
nxa ukhangele indlela aziphatha ngayo unkosikazi kamongameli Mnangagwa umqathanise unkosikazi kamoya Ihoropati Mkabe umehluko okhona ngonjani
mina angiwuboni umahluko phakathi kuka nkosikazi uOxelia Mnangagwa lonkosikazi uGrace Mkabe bobabili baba ngo first lady abangakwazanga ukuthi bakhuthaze omongameli kade bengabayeni abangabayeni babo bonke ukuthi bayenze okungcono ngelizwe leZimbabwe ngokunjalo nje mina angiwuboni umehluko omncanyana ongabukhona yilokho ukuthi unkosikazi kamongameli Mkabe waye ngumuntu owaye dume kakhulu ngokukhuluma ukuthi lento zonke ayezikhuluma wayengalandaba lokuthi zifika zinjani ebantu zibe njani ebantini ayezitsho kubo wayekhuluma nje loba yini njalo u Grace Mgabe udume kakhulu ngokuthi uke waba ngumuntu obekuthiwa uyadelela kakhulu sike sambona futhi lapha sike khona lapha eSouth Africa wazi waba lecala lokuthi usuke wachaya intombazane kade akade ithole ilo mfana wakhe ngalokho nje yena u Grace Mgabe ngamuthi ukuthi ube ngu first lady obengeke sithi uwenza isibonelo esihle ebantwini baseZimbabwe kumbe abantu abangomama baseZimbabwe asiyibonanga into enkulu ethena yenzileyo ngaphandle kokuthi azwakale ngokuthi kusasa usethe usethukane lomunye wathi kusasa useyenza ukuthi azange sibone izinto loba ukuthi sizothiwa ubonakala nje ehamba yedwa ezindaweni engahambi lomongameli umgabi yebo unkosikazi uSilvia Mnangagwa ngoba uyahamba lapha ebonakala emaphandleni engahambi laye umongameli uMnangagwa ehamba yedwa kodwa ekusizeni ukuthi kulungile izwe leseZimbabwe bayefana ngoba naye unkosikazi uSilvia Mnangagwa lokho engenileyo nje asilibona ujintsho lokuthi hayi sokulo first lady omutsha lomongameli omutsha ukuthi hayi sebeza kwenza ngcono kodwa ekusizeni iZimbabwe ayikho into abayenzileyo bonke bobabili esizileyo ukuthi iZimbabwe kumbe iqhubekele phambili ngoba la manje sisayibona iZimbabwe lokhu lapho uGrace ayithiya khona esesengu first lady la manje sokunguye umama uSilvia Mnangagwa isiZimbabwe saselapha siboni tshintsho
unkosazana Victrice Mathuthu ngumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane ezim imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi izikolo kazisoze zivulwe ngesikhathi ilizwe elingezelelwe ngamaviki amabili ukuvalwa phansi kwemigoqo ye-lockdown. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi kube lokuzamazama komhlaba i-earthquake echaye eCaribe ngomvulo emadabukakusa. Ukuzamazama lokhu kubikwa kufike endaweni zeBinga ngesikhathi sehola lesithathu ekuseni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi weStudio 7, siyabonga indaba elisethulela zona lisinika lethuba lokuthi sikhulume lathi sikubonayo. Ngiyezwa omunye umuntu lapha ukhuluma ngokuthi singakhulumi ngokwehlukaniswa kwelizwe. Ilizwe kalehlukaniswe ngoba vele lalingahlilo lizwe eliyi-one. Ilizwe leli lahlanganiswa uJohn Cecil Rhodes ngoba ebona ama-natural resources asemathebeleleni ukuthi azakwenza leli lizwe lini. Njalo uQueen Victoria owayekhona ngaleso sikhathi wambuza wathi kungani ufuna ukuhlanganisa leli lizwe. Wathi ufuna ukulihlanganisa ngoba ebona ama natural resources asemathebeleleni. So ilizwe leli vela silo lizwe eliyi-one. Singakwesabi lokho njalo singalwisibanga lokho ngoba yinto ekhona lama British ayayazi. Kasikhulumisane kuzwisiswane kufakwe imingcele eyayiveli khona. Ekuqaleni ukuze singahlalisi ulusana ukuze omunye umhlobo ungacindezeli omunye umhlobo yiyo into eqakatheke kakhulu leyo singahlala singacindezelani akusoze kube lokulo kodwa ubulwa kuphephethwa yikho lokhu ukuthi kuba lomhlobo obangcono kunomunye bantu bakithi singakwesaba khonokho izizukulwane zethu zizahlala zicindele zivelekile njalo nje asifuni ukulwa thina ukulwa siyabuzona sifuna ukuthula kodwa ukuthula kufanele sikuthole sikhulumisana hleze ethebulini sitshelana iqiniso sinikana amafrek omunye la isethulo wakho omunye la isethulo wakho kungalikho uyabona
siliya sebenza linjani linjani ngezindawo ngezindawo ngathi nasiyaphila loba singavukanga kahle mina ngivele plan 3 olokhulumalo ngilesimanga esiyi-1 ngodaba lamasela atshontsha phakathi kwedolobhu agqikeza amashopu phakathi kwedolobhu ukuthi bagqikeza sikhathi bani kule curfew phakathi kwedolobhu amapholisa abe patrola ngathi I don't think amapholisa uma engapatrola edolobheni ebiwe abapatrola emini ngakhona ukuthi bahamba bengenela labantu emashopu bedinga amamask I don't think ubusela lo bungaba khona lo ngiloko ngikhala futhi Studio 7 asikhaye sizwe likhulumezethi indaba siyacela like likhulume nathi ezethi indaba abantu beke bezwe ngikhuluma ngeplan 3 uphume uzwethi kondolwane sokutshontshwa ngemibhobho ukhuluma ngobusela okwenzakala daily but nankuke kwenzakala phakathi kwedolobhu ayikhona ngathi okulamalayithi khona hayi siyacela like besi-adreseke sikhe sizwe sinike ukuthi u-station commander wamapholisa yena uthini ngoba lokhu sokuhlupha lokho sokukhathaza sibili kutshontshela abantu abangenani abazizamelayo njengakathesi asisakwazi phela ukuthi uma kunje kumbe sukwenzakala e njengoba amapholisa akhona layo engabantu abahlanganisa kanjalo uyathole ukuthi abaselandaba Studio 7 sicelekenilikele sikhulumele labo siyacela
awu sanibonani sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo idiwa likamambo ethangane kosikhobokhobo besicela ukuthi ube kuyayenza sibambaneni bantu bezimbabwe sokuboneni ukuthi siyakhipha isitha esizani p f sibambaneni kakhulu ngoba abantu laba basebenza 3 months phakathi kwe-5 years manje sokuyavotwa kuyathi sokusele 3 months benikeza abantu okungama-rice lokungamafutha okuncane liqeda libe selisithi iyasebenza izani p f akulalula lalezi zimoto eziphiwe izinduna akube yizo izinduna mazifuna izani p f ziyivotelele zona abaningi abafowethu bagcwele emazweni abanye e-South Africa kuphi kuphi Botswana akulantila kahle eZimbabwe so asiboneni ukuthi izani p f iyaphuma manje isisotsile sasinanzeleleke iphume ingabi nechance ngingajabula le audio ma ingafuni angayethuselwa izani p f avote lapha afuna khona ebonta ngaphi thola ukuphila ngajabula mpela ma ifundiwe le audio
salibonani salibonani kwi-Studio 7 hayi thina singugogo abahlala elowa gwilu uwadi 7 hayi into ezikhulunywa lapha ngombono wethu thina sizwa ubuhlungu kakhulu okokuthi nxa abantu bezaphiwa izimota zokuthi badistebe labo kungamabandla okuncane lokhovile kayisikho ukuthi kumele izifiso zabantu kumele izifiso zikamnangagwa sibuhlungu kakhulu bangabona abantu bethule bathi abantu bathulelane abantu bathulela khona okokuthi babone ukuthi akusela ncedo besaba khona ukubulawa khona okuthi uyabulawa ungakhuluma iqiniso nabantu abanjani amaprofesa sibili abangela ngqondo zokuthi bafuna ukukhipha ilizwi edakeni babe besiyaphiwa izimota zokuthi babe bona bevotela umuntu wokuthi babone ukuthi yena uyasutha yedwa labo njengoba kathi sebazagijima ngezimota lezo abantu behlupheke elizweni kathi sabantwana bagcwele ilizwe lonke leli umhlaba wonke bayafa kumbe ukuthi bona kabafika thina sibuhlungu kakhulu ngento abayenzayo bona obokungamabandla konke khonokho okungu-16 osokuphiwa izimota zokuthi khona bona baphile ilizwe lisifa ababoni banjani abantu bezimbabwe babulala ilizwe ngabomi abanye bangcono bayakwazi ukuthi idemokhrasi yabo yayimazweni abo iyasebenza eyalapha kayisetshenziswa idemokhrasi kusetshenziswa ukubulawa abantu ngakhuluma iqiniso sibuhlungu jonga
livuka njani basakazi abathandekayo liyasakaza lisakaza indaba ezinhle ezimnandi likhuluma losamithimbe lapha ophuma elupane khonaphana kwamabhunu bese ngiqasa khayela ematetini thanda ubingelela wonke nje ematetini laphana esigabeni sakomanzini ngithanda nje ukuthi ngithi ihlobo zami ubaba umnangakho laphana kulezi thembi singazithembisa kakhulu ngesikhathi efuna ukuhlala esitulweni laphana ngitsho lokhu kodwa akwenzileyo ngitsho le nto eyodwa oke uhlaleleni njengoba uyazibona nje lae ukuthi kakwanisi nawe uyatshiyela abakwanisayo bezama ukuthi benze ngcono sithwele nzima emazweni lapha sithwele nzima sibizwa abantu wokuza sixotshaniswa ngabantu nsuku zonke hayi hayi sokwenele
ya 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 ekhaya maya madodakithi linjani ngiyacela ukubuza lapha madodakithi into engiyibuzayo nansi ngisesigabeni semagwadi lapha ewatheluf uthi fami ngubhango ngile nkinga enkulu kakhulu usobhuku wakhona esinguye kuthiwa ngu-obhedi moyo ngiye kuthiwa nguyetisobhuku futhi ube walowo wasephiwa futhi isikhundla samavidiko kuthiwa nguthiwa amavidiko into mayisayo uthi khona mina ngingakhulumeli ifusi likakhulu uthi ifusi kakhulu ngingalikhulumeli kodwa yena uvalile amasimu kayise logogo wakhe labo anti bakhe abavala ngangisiza ukuthi khona ngumvidiko uthi kwabanye yiswele by 70 kodwa yena ungathi ukhangele iyadi yakhe kusho ukuthi ngathi khona iyachaya ku-200 by 400 otherwise ngiyirafuli khonapho inkulu kakhulu kodwa kwabanye ukuthi khona ufuneka iswele by 70 ngangisiza kithi kimi ngapha uthi yena ifusi likanyemu na ukhulami ngenyemu sibili ngunyathi uthi ifusi likanyathi yindawo yamadlelo ezinkomo so ke unyathi lo njengoba ngithi ngukhulu ulabafana lesizukulwana ulaso esiningi kakhulu ukuthi khona esinye ngibona indawo umhlaba kawunabuluki angikwazi khona bazathatha ngamasimu ngaye khuma futhi yena uthi yena laba ngalamasimu bazaginga nakuthiwa ngumvidiko nakuthiwa nguyelisobhu nxa ingathi bazaginga ebantwini bakhe abantu bathi kuthiwa bazaphephela ngati lapho enovalo khona ayi hle nto khona bakithi ike lingincedisi ngiyakwazi khona lingaphaphisa lokhu bakho abangancedisa ngifusi ngoba uthi khona ukhulunyemu wathiwa engafa yena lezi simu yakhe ifile yena lifuna ukuhlala lilinde emangcwaba kodwa yena lapha khona amangcwaba ngibo uwalindile uwaqamelile kafuna abanye beqamela amangcwaba ayezihlobo zabo nyabona amamisa msemani kakhulu ngixolele
lawo bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika usibali ukhulu wedolobho leNew York umnumzana Andrew Cuomo usethiye umsebenzi phezu kodaba lokuhlukuluza abesifazane alethweswayo. Kolunye udaba ugatsha lwezempilakahle luthi lukhathazekile ngenani lezingane ezibanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantwana bafika phose inkulungwane elikhulu 100,000 abasezibhedlela behlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngokunjalo odokotela abelapha abantwana bakhuthaze uhulumende ukuthi aphange avumele ukusetshenziswa kwejekiseni ye-COVID-19 eyabantwana abaphansi kweminyaka elithumi lambili 12. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus.
Iquestion enkulu yiyo leyo ukuthi kanti igciwane leli ligciwane nje eleqayo from enyamazaneni langena ebantwini noma ligciwane elacreatwayo kuma laboratories. Kungenzeka ukuthi ligciwane elacreatwa not ukuthi i-intention yakhona kwakuyukuthi lisetshenziswe ukubulala abantu kodwa uthole ukuthi mhlawumbe kwakungama-experiment ukuzama ukubona ukuthi igciwane leli lingakwanisa ukuzitshintsha okunganani njalo futhi kunganidakala ama-vaccine anjani ukuthi alwisane lalo. Then kungenzeka ukuthi kwenzeke i-accident maybe omunye wama-scientists la esebenza ngalo lamngena and then layo waselidlulisela phambili enganakeleli ukuthi usebanjiwe ligcwanele. So mina ngingathi ngindaba mbili ekuthini ngibeliever ukuthi gcwaneleli kungenzeka ukuthi la-creator whether ukuthi la-creator ukuthi libulale abantu noma lapheka ngemisteki kuma-laboratory abo but belilungisa khona yikho ngingakwaziyo ke lokho and I think kulama investigation aqhubekayo nge-Wuhan Virology Institution ese-China lapho ocatshangela ukuthi igciwane leli laphuma khona. Ama-variant la sizowabona etshintsha esiba maningi futhi ngokuya kwesikhathi abantu bengavaccinatwa lalo lilokhe lispreada kusho ukuthi lispreada liyabe lilokhe lalo lizitshintsha li-adapta ngoba ekugcineni i-virus leli lalo i-intention yalo akusikho ukuthi igciwane leli liyabe lifuna ukubulala abantu lona igciwane leli lalo lizama ukuphila.
Ngokubona kwakho kuzenzakala yini ukuthi igciwane leli ligcine lingasekho nxa kuyukuthi abaningi bayahlatshwa
kumbe sizabona liqhubekela phambili njengoba lokhu lithiwa liyaguquka.
Inkinga enkulu kakhulu esiyibonayo ngabantu laba abadoubtayo abangafuni ukuvaccinate for ama reasons ahlukeneyo, abanye abathembi iscience yakhona, abanye ngababeliever kuma conspiracy theories ukuthi vaccine leyi iyalungiselela ukuthi iphungule ipopulation emhlabeni. So as long as ukuthi abantu abangakholelwa ekuthini igciwane leli liyingozi abangafuni ukuthi bavaccinate, sizobona igciwane leli liqhubeka lispreada njalo litshintsha along the way. So mina ngokubona kwami igciwane leli into esizogcina siphila layo iminyaka yonke, ende kuzomela ukuthi abantu bahlale bevaccinate until kuze kube labantu abavaccinatwe enough ukuthi sithole lokho abathi yi-herd immunity. Lapho abantu abaningi mase bevaccinate, igciwane leli yabe lingasakwazi ukuthi li-continue li-spreada, and njalo imizimba yabantu iyabe isiqinisiwe, ama-immune system abo esiqinisiwe yila ma-vaccine ukuthi sikwazi ukulilwisa igciwane leli. Kodwa ukuthi lizophela dududu angiboni mina liphela, ngoba ungakhangela imikhuhlane eminingi efana labo AIDS, igciwane le-AIDS even nanamhlanje alizange liphele, kodwa abantu sebekwazi ukuphila lalo. As long as abantu bevaccinate, lingabi igciwane leli lingasatholi i-power yokuthi ligulise abantu libabulale, kodwa sikwazi ukuthi silicontain ngezinye indlela sizophila lalo, kodwa sikwazi ukusurvive lalo lingasibulali.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesabelweni seVirginia. Umculi wenkayi uSikhosana Buhlungu uthi ulubhekise kobulawayo lamuhla ekuseni ukuyacindezela idlalade lakhe elitsha encedisana lomunye wakhe uMadlela Sikhobokhobo. USikhosana wathola isicoco emncintiswaneni webulawayo Arts Festival ngomnyaka odluleyo njengomculi olodumo. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ingoma ozirekhoda uzingayo?
Ngiyarekhoda ingoma ezingu-4.
Kuvela uzitshaye kumbe ngezinye ezintsha?
Akezintsha, ngizitshaye, ngizidlalisa kodwa ngingaziqedi. Enye ngiyathanda nomfana kaMadlela.
Hlabelele inye yangkhona nje ngamafichane.
Amafichane ngathi kutsha zala ntethe, zala ntethe. Yiko kere yayingoma eyaphuma.
Yebo. Ye manje uhambo lwakho ke olwakobulawayo kuyini okunye okukhangelela ukukwenza?
Ye ukubadika rekoda kuphe.
Wena gasanya uthanda. Uthiba kuthi sekuyathi fana leChina. Wajaona ukuruni njenge China. Itana liti vara 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 vara.
Watu zanjani wakuti usisea rekoda?
Yuzwa miye mwola ni kujisa chalu chuko zina ni hampagami sange zite wa tabiro mabani.
Enka yima yantanda dami nyabatanda.
Ikiwa
Leo ke ingoma uthiwa kumnandi la eka sikhosana buhlungu hamba lesikhosana band besilaleke ingqoqo ayenzelo sithandekile mhlanga we studio 7 esenkayi singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo izakhamizi zakobulawayo zithi zidlela evalweni ngenxa yobugebengu obubangele ukufa kwepolisa kanye lezigebengu ezintathu ezidutshulwe ngamapolisa siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande.